to Zimbabwe, everyone has a right to exercise his culture or religion. So, bonamabe kwenza, it's their right. You cannot say it's not right.
Baba Chuma, wena uthini ngalokho esesizwayo abanye besola ukuthi isitatue lesisiyenzelweni, abanye besithi ayisho isikhathi sokwenza isitatue kathesi ngoba ilizwe lilamanje.
Okokuqala ungabona umuntu esona into enjalo uyabe ngumampara wayengabi sifaka isitatue sikababa uJoshua Nkomo wawuthakazela lokokana so labo nabana abetshonini nxa sefaka into zabo bona ngale wena uyabe ungubantu usolayo yikona besiwa ngobhare khona instead kumele sibe sikhuma ngokuthi khona lokho kwenzakala nge-weekend amaphonisa lawana ayesiyalisa abantu ukuthi beye ebhalagwe yikho ku-wrong lokana ngoba abantu ababesiya ebhalagwe babehambela into emvele yabesi
angipheleleki kahle kwakushoyo ngoba la abantu bavala thina ukuthi siyogcoba inkosi yethu. They know ukuthi we are from ebukhosini thina ibelief yethu njengabantu bakwamthwakazi sile culture yobukhosi. Asibaye sithi ukuthi sifuna uku-oppose igovernment yeZimbabwe, asibaye sithi ukuthi sizodisrespect igovernment yeZimbabwe. Sathi sicela ukwenza isiko lethu, sigcobe inkosi yethu, sihlonipha amasosha laphana lamaphoyisa. So akusekho offense songathi abanye abantu bale right yokuthi constitution abanye abantu abala right. Then soon after that babuya bazogcoba umahambo bathi inkosi. Sathi thina sabhekana no-right ukuthi sigcobe.
Yes, nantu ke udaba Baba Chuma.
Ngiyamuzwa ubaba isikhalo sakasikhulumayo. I'm not privy to ama facts behind into na wale lwa ni wahamba njani. Kodwa ngimela bengibona hanta nxa kuyinto eboniswa kuhle. Ukuthi kwesikhathi problem esiba nayo futhi thina abantu. We always want to do confrontational things. Hanta bona ngihlala ngikhuma ngibona umntana nakho angabuya azokhuma ukuthi hayi baba kufunakala imali kule school trip laphana. Lami futhi ngihambe eCaribbean abanye abantwana uthi siyobona iCaribbean sifunda ngeCaribbean. Ecela kuhle uyamenzela. Kodwa ngasethi zana baba into zakho lo na evito amsiya nathi ubuyidakwe lapha mina ngabe sifuna uhambe eCaribbean ngale akubisi imali lapho akula imali ezaphuma. So kwesikhathi ama approaches to certain issues yiwa adala umehluko othize oyabukhona. Manje iproblem yethu kwesikhathi sisuka phonga ufuna ukuvuyela ngoba ufuna ukuzenzela nje alikanga lutho akula into echachayo akula muntu okwazi ukuthi kusuka kusuke ngaphi kuya ngaphi uhamba njani kuza kuma njani. So khona phana yikho mina mbona ukuthi sisuke siphambanise khona abantu njona. We always want to be confrontational. Kunokuthi sibe engaging, sibe sikhulumisana, siphaselana, sijelana. Uthi hayi sina silapha sifuna ukwenza lokho, sifuna ukuthi so. Hayi ukhulume ngathi hayi sina yenzani so, yenzani so, yenzani so. Njengakhona kwana iprocess eyenzayo sifake isithombe sikababa uNkomo. Sisaba engage ukuthi hayi bakithi, nathi siyasuka isithombe sikababa uNkomo sifuna lapha endaweni enje. Kwathunyelwa abantu ababevela kuministry babuya kwatshengisana ama-sites, kwatshengisana yonke into kwavunyelwana, safakwa. Manje ungabuya nge-confrontation.
I'm going to go to the house.
Abantu abasizigabeni khona bana akuna into evele khona ukubikelana ngithi akusiyo into evele into ezithi bona into yakho ihambe kuhle wonke umuntu abekwazi hayi laphana kothuma babikile into namhlawumbe bathi thela namhlanje kube yi-birthday party kumbe umshado beni ukubika nje into enhle nje hayi uripho uwenza mahlane ngoba uzakwenza lapha kanti omunye umuntu ebeplan ukwenza into lapha sosuka le counter tax izongahamba umbe kuyaliwa kanti hayi belingakhulumisananga nje kuphela ngabe omunye bekhulumisene omunye ozabo ukuthi hayi lokhu kuqakathekile mana sidedile lo ayenze lokhu thina kathi sizakwenza lokhu ngelinye ilanga or something like that kube ama-arrangements so ukubikelana vele khona kuyivele kuyinto enhle vele.